izani into eyenzayo ukuthi ngoba sesifika kukhetho njalo sasegcikene ukuthi izadliwa isimisane nokuthi sizwa kuthiwa isihambisa ithe ebantwini kufanele balethe islip kumbe bazathi nxa beqeda ukuvota bavuze ukuthi iphepha labo inamba yephepha lapho ethiwa i-reference number ibisithini. Iqiniso ngelo ukuthi abantu bezimbabwe fanele bazi impela ukuthi urhulumende lo akalanto angayenza, labantu bezanu lamapholisa lamasosha akalanto angayenza nxa umuntu angangena ku-ballot box avote ngendlela afuna ngayo njalo azekhululekile. Kufanele abantu bezimbabwe bazi impela ukuthi urhulumende lo ngendlela yokuthi kangenanga embusweni ngokhetho oluqondileyo kusebuzimeni obukhulu kakhulu kungaqalisa ukudlwakudlwa ngokuzama ukuthi laye azenze urhulumende oqondileyo njalo ophethe ilizwe ngendlela esemthethweni. Ngithanda ukukhuthaza abantu bezimbabwe ukuthi bathathe isikhathi lesi ukuthi bazilungiselele ukuyavota, kungabi lo edwa owethiselwayo. Kodwa nxa bekhona abethiselwayo bangakhulumisana namalungu e-MDC Alliance aseduze labo, sizakwazi ukuthi sithole ukubona ukuthi laba bayabe besethisela abantu bayakhangelwa kuhle ngezomthetho.
Lapho kuyabe kuthe kwaba lokwethuselwa khona, liyahamba yini liyemangala emapholiseni?
Vele nxa umuntu ethusele saziswa silabantu abasezindaweni eziseduze kakhulu lapho kuhlala khona abantu abathona begijimile kalitshona ilanga nxa bengagijimanga bayafika khona. Ngiyakhuthaza abantu ukuthi nxa ekhona owethuseleyo kumbe otshelwe into engamethusela aphange asazise. Nxa kuyukuthi inamba ziyadingakala ngiyabe ngizalinika ukwenzela ukuthi abantu bengeduselwa njalo kungabi lokudubeka. Kunabantu abavela emazweni aphesheya amaningi kakhulu abakhona abakhangela ukhetho esingabathuma nabo ukuthi bazokhangela ukuthi babone ukuthi kuhamba njani. Khonokho kuqakathekile ngoba siyazi ukuthi uhulumende lo labantu bezani ngeke benze ubudlwangudlwangu silabantu abasuka emazweni abaningi kangaka abazokhangela indlela ukhetho eqhutshwa ngalo.